ngathi ngisuka mina ekhaya originally sibili asuka ngo-99 ngathi mfika lapha ngande 16 years ngansi seyingane so ngathi mfikile lapha ngafikela ukuya ku-community college 2-year program ngaqalisa i-business bathi ngapha ngama community college la kuphi 2 years and then ngathi ngiqeda lapho ngaku 4-year program eyiye ngipha i-bachelors. So a 4-year program yami ngahamba ku Texas A&M University ese Texas. Ika ngayenza khona i accounting program in emphasis ku business administration as well.
Yeah. Wathi ke suqalisile ukusebenza wasebenza uphi umsebenzi?
Ngisafunda ngansebenzelana la ama companies amancane akuhayayo abathi ngama staffing agencies abawufaka nje emsebenzini not uthole i experience nje. Yokuthi ube kwazi into oyenzayo nje yokuthi ubambe mbijane imali ngapho siye esikolo ukwanisa ukuthi uzibhadalele nxa uyenelisa usebenza nzima yakwanisa ukuthi usebenze ama-hours amaningi ukwanisa ukungezelela ukuthi nxa uzifundise ngoba mina ngazibhadalela isikolo anzange ngithole uncedo lokuthi njengabanye abangapha ukuthi bathole uncedo from abazali ngoba mina angingedwa azenzela so kwakumelthi ngisebenze nzima kuma class umsebenzi yakhona yayijiyene babe ukhetha lapha okuvuleke khona lapho kulo msebenzi khona kuphela awukhethi ngoba beggars are not choosers so awukhethi lapho yakhona bayakufaka indawo yonke so wangipha ukuthi ngibone umhlaba ngoba ngakwanisa ukuthi ngisebenze yonke indawo from yonke into lapho ababekhetha ukungifaka khona kulo msebenzi khona ukuthi ngibambe ngisebenze ngiqede ngoba mina ngangizimisele ukuthi ngiqede isikolo ngithole i-business ngangifuna ukuthi ngibe ngu-business manager yikhangofuna ukuthi and then ngase nginanzelela ukuthi hhayi i-business administration i-center kuko wonke lokho so kungangipha ithuba lokuthi ngathi ngangipha ithuba lokuthi ngingene ku-business in any avenue nje.
Kunzima okunganani nxa usuka kwamanye amazwe ukuzohlala lapha ungene ku-system yabo yezemfundo yezemisebenzi.
Kunzima kakhulu ngoba nxa ufika lapha yabo ubuye nge-visa ongela ungakwanisi ukusebenza ukubanzima. So nxa usebenza ubuye ungumstudent kumele ubuya nge-student visa. Nxa ubuye nge-student visa, you are only allowed to usebenze 20 hours a week. So 20 hours a week and ukhangela ukuthi minimum wage, you are only able to make minimum wage sebeyikhwezile khathesi. But kudala mna ngisafika lapha i-minimum wage yayi-$5.25. So nxa yi-$5.25 usebenza 20 hours kuphela a week kuyakulimitha kakhulu imali oyitholayo vele sokulimitha khonapho kulama-limitations amaningi so kusuka kube nzima for ama-international students ukuthi uhlufikele ukuthi ngizakwanisa ukuthi ngisize abantu bangikhaya ngiyenze lokho ngifika yabule sifiso eziningi zokuthi ngincedise abantu ngikhaya ngiyenze lokho lalokho ngizame yonke into ukuthi ngoba uyakukwazi ukujileyo ngikhaya sithi ufuna ukuthi lawo ngincedise so nxa ufika ngapha ufike iqiniso sele ukutshaya ukuthi ngizakwanisa ukusebenza kuphela 20 hours suka kube nzima for abantu abaningi and kumele ube ngumuntu okhutheleyo lawo ungavele ufike ube livila akunanto ozakwanisa ukuyenza and njalo futhi le sikolo siyabe sifuna ukuthi la ukhuthale ngoba ungayekela uyaphuma la kusikolo uba ku-dropper off and bangakuthola ukuthi uyasebenza more than 20 hours lakho futhi suviolatile umthetho so bayakwanisa ukuthi bekuxotsha njalo for that ngoba suviolatile umthetho sibili.
Kunzima sibili
ngoba kunzima khona so kumele ube
ukuthi ngicela ukukhala ngibhadala ifizi ngithole imali yokudla
kumele ube ngumuntu obekezelayo kakhulu ngoba good things come to those who wait and also work hard so kumele ubekezele lawe ube umuntu futhi oyiplana okwanisayo ukuthi imali yakho lawe uyibudget ibe ngeyokudla lokubhadala i school fees lokwenza konke lokho nxa usebenza njalo.